isindaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 17 kuNhlangula 2019. Igama lami ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye.
Elintelo zezame into ebuhlungu kakhulu ukuthi masibheka imbali yabo abantu abangakaze vele zishiswa sidala bafune sebenza nabanye.
Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kususela kusasa ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga okuthi nxa ikholo lingengezelelwanga bazabeka phansi izikhali zabo.
Sokufela sokola matita 1-2 out of maybe kuyabe kule 14 uthola ukuthi sokufela abantu abayi 2 ama-teachers ama-local.
Ama-teacher la ayabaleka eBhinga, ezinye izikolo zibikwa zisala zilombalisi oyedwa kumbe ababili nje kuphela. Lamhlanje sisungula ingxoxo lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ibandla leli lingaqhakathekiswa kumbali yesikolo.
Into esihlezi sikhuluma ngayo kakhulu, but abanye bethu abafuni ukuthi kuvele kwazakala iqiniso ngoba iVictra yiyo eyakhulilisa, kodwa you find ukuthi kukhuluma abantu esayijineli one.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amatitshala athi azakhalala umsebenzi kusukusela kusasa kusiyafika ngolwesihlanu ngesikhathi odokotela labo sebephe uhulumende amalanga alitshumi lanye ukuthi nxa iholo lingengezelelwanga bazabeka phansi labo izikhali zabo. Inhlanganiso yamatitshala emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngoba uhulumende engafezanga izithembiso zabo ezigoqela ukuthi ngezelelwe iholo njalo biholiswe ngemali yohlobo lwedola lemelika. Odokotela labo bathi nxa kungedlula amalanga la abafakayo emthethweni afunakala ngumthetho bazakhalala labo umsebenzi ngezikhalazo ezifana lezamatitshala. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungemukeli impumela yokhetho lwanyakenye. Iphephandaba le-Herald lithi uMbeki ubekhuluma lokhu emsakazweni we-SABC lapho ancome umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufuna ukukhulumisana lancintisana labo lanxa wabanqoba kukhetho. Umbeki uthe kumele uChamisa ahloniphe isinqumo somthethwandaba owaveza ukuba mpela yena uChamisa wanqotshwa kukhetho laye angene kunkulumo ezikhona okulabanye labo ababe kukhetho. Sibuze ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ukuthi kahle kahle lezi nkulumo okukhulunywa ngazo zizaphathisa njani ilizwe.
Inkinga ekhona yikuthi abantu mabezizana bethi bafuna ukuzokhuluma bengavezi sobala ukuthi yini okuzokhulunywa ngayo wani. Yabe kulezifuno or amaningi ayehlukeneyo, izane ibuya ifuna ukuthi ithatha abantu bafake ngaphansi kwayo bese igijimisa inhlelo zayo
and into the Zane in Evusunga Kudu, with much better in Bali, Yabo, Abanti Abangarai, the village, Shusakala, Tasuni, Seven Abani. If Kaneli history is Zabu Yakima, who is in Kulumo, the name, Wakina in Yamalele, Paradigm, the country on the island. Economy, Kapuma, SIP, Nezan. I'm trying to eat up to air to get a cool eat. I'm a material. And I'm trying to have a material back. I would have to get a material. So we have to do the amount of things that are really in bad. Which is the OSDC, the visa, the Manama Pata Manan. So,
I think and unfortunately, this is the Namayamumbono, EMTC, Ashoban Tabam Sula. So the Matina is to Ilene, what you want our positions. Of course, it is otherwise around 2018 from the teenagers of Sivan, in terms of the economy. But like Mao can listen to some Canada, let's start. Akula and JNC going forward as a Puma over those people, Bafana.
Anga enza yipinde lesi sine nta yena wathi ngezi aphayizwa umkazi lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kulokusilela kwamatitshala eBinga ezinye izikolo zibikwa zilababalisi ababili kumbe oyedwa nje kuphela. Lesi sigaba sihlala silabantwana abangenzi kahle esikolo kubangelwa yilo udubo lokusilela kwamatitshala. Okwakathesi lolu dubo lubikwa solufike kuzinga laphezulu. Sixoxe lesakhamuzi seBinga umnumzana Romeo Mugande ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udaba lwesikolo ngapha sithwele amagabhavuza baba ngoba ilokhuzeni into ekhona lapha amatitsha amaningi kade evela ngapha emashoneni so ngapha eBinga amatitsha sebaleka ngenxa yomumulo wokuthi izinto sezidura amabhasi awasakwanisa ukuthi bebuyele ngibo sebetransfer ukuthi izikolo eziningi zangikhona ngapha sebe sokusele sokola amatitsha 1-2 out of maybe kuya bekule 14 uthole ukuthi sokusele abantu abayi-2 ama-teachers ama-local because kufa bengenisa babebuya abantu abangane sebengena imisebenzi sebehlalahlala ngapha maybe 1 year sebebuyela sebetransfera sebebalekela indleko zamabhasi
ziningi okunganani izikolo ezilodubo lona lona
ngapha eBinga ngathi almost zonke izikolo because njengangapha kuward engikhona mina ngabhodi izikolo eziyi-3 yikho engathola indawo enjengetshitongo lesi namagonde primary school lalapha kuyi-annexe champongo ekapuba vele kathi everywhere vele kathi bantu labana babuya bebaningi babiswa ngapha emadebheleni ngathi emadebheleni yonke but eBinga ngapha vele babuya babiku bafawa ngapha kathesi manje sebebuyela sebesithi indawo yangikhona ngokukhashana langibo okuthi vele kuthi kungena abantu abangapha kusayensi because igovernment ithi kayikhwanisa ukuyimploya kathesi
manje kuhamba kanjani abantwana bayenza njani njengoba siyazi ukuthi iminyaka usuze yaphela kathesi sebeyaqalisa ukubhala ama-examinations
yikho kwehlula kwezinye isikolo njenge kabuka secondary badinga omunye abanye izakhamizi ababengama-temporary teachers sebefundisa even kuma-primary school lapho champongo lapha so kuyindlela yokuthi vele abantu abazali bona bayaxoxana belungise bebona ukuthi bahlale phansi bayabona ukuthi bayadinga ama-local abantwana abaqeda o-form 6 abanye bavela kuma-colleges sebacela ukuthi bebefundisa abana wabo then sebekhuluma ukuthi bayabe bebanika amabhakedi amanga gagi brose mali kai kuso abantu wana bapatala ma abantu abayamba le galani ebadale temu ebadale galon so kwa watu le nambe inganani uti abantu abangona etole loko yabe kupatala ngako
manje selike lakhuluma yini lezi phatha amandla zikahulumende kumbe yena uMP
ya uMP bayakwazi ama MP bethu sira ama MP abayithu bayakwazi into eyazakala even o chief bayakwazi bazamuthi beyimele lokhu zini njengoba izinto zokuba zonke zithatha political so kunzima ukuthi bekukwanise okuyizinto akhona vele abantu even ama councillors abanye bayazama kwezinye indawo ukuthi ba ukhanya sokuyabe sokubuya abanye abantu sebekuzisisa ukuthi yena yabe kubamba njalo okuyizinto akhona ama MP awesibili ukuthi into eyenzakala because yathi ngabantu abahlala emizini yayo ngama-local people abo.
Lo ke ngumnumzana Romeo Mugande isakhamuzi seBhinga ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Lokhu sikudabalunye. Siphinde saxoxa lomela isigaba seBhinga edalela eParliamente umnumzana Joel Gabuza ongwebandla le MDC.
Lo isi ongaba yinkinga ukuthi firstly sinanzelele ukuthi ama-teacher manje the challenge ukuthi kuba kude ukuthi ephenduke ama-buses labo-fuel abatholakali. That could be one reason, although angingacheck-a ukuthi ngibone size sibili ukuthi yiziphi izikole eziningi, but generally izikole eziningi zile challenge yona leyo ukuthi utitshe ngahamba ethiyadi ngokuyimandlana kwake kobulawa ebhenki kasakwanisa ukuthi ephenduke yaphendeke seyahlala maybe 1 week, 2 weeks. Lokhu esanimelele ukuthi imali zikwane ukuthi iphendule emsebenzini. So that's enye problem esikhanya ingalimaza izikole eziningi. Then kule ndaba yokuthi izikole eziningi vele amatitsha bafakwa baba balutshwana ngendaba zokuthi establishment ye-Ministry of Education anti beye bathi bona ku-primary one teacher kufanele bela abantwana abayi-35-45 khonapho. So yathola ukuthi izikhathi eziningi abantwana inamba ingaba ilitshwana. Teacher besibamba ama-classes amaningi ngoba abantwana bebaningi kula ma-teacher abenikwe i-government.
Njengoba kukhanya kulo dubo olunje, abantwana bayapasa yini esigabeni?
But ungapaswa njani umntwana engela-teacher? Yini umntwana upasiswa ngu-teacher? Ungakhangela ama-results ka-last time, last examination, kwakhanya sobala ukuthi math north kwaba ngeyinye nje izindawo ezatshaya kubo ama-percentages. Inani elilutshwana kakhulu kuwe ekhulwini. So ama-percentages e-pass rate e-math north ayemalutshwana. Kwaba lezi zathu eziningi. Esinye isizathu yisho zona sokuthi ama-teacher ayasilela indawo eziningi. Kuthi laba abakhona abakwanisi ukuthi befundise ngolimi oluziwa ngabantwana. So those are some of ama-challenges. Sala sikhala ngawo. Zama utshela uhulumende but kukhanya akuzwakali manje.
Lona udubo lona lolo esiyasiluzwela ukubana kuhanjiswa ama-teacher la angazi isihlobo sesigaba. Lubhahe njani khona ngapha?
Indaba eziningi udubo lukhona lona lolu uyathola ukuthi amatitsha bayakwanisa ukuthi bebekhona bezame nje ukuthi bebekhuluma bekhiliza lapha lalapha ngathi phela ukukhuluma kuchiyene le-culture ngoba umntwana nxa befundiswa nge-language kufanele efundiswe langesiko laloo language ayisebenzisayo uthisha yenalo. So uyathola ukuthi esikhathi esiningi abantwana baye behlatshelisa ingoma zakhonale abangazaziyo behlatshelisa imidlalo abangayaziyo engahambelana lokhu abakudlalayo ekhaya. So kusuka kube lokungathi kuba lokungazwanani kuhle kuthi lo thisha labantwana khonapha. Udubo lukhona sibili ngingabhothi indawo eziningi edinga hazi lutshwane izikoro ezilamatitsha ayimele yakhulumisa isidonga.
Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBhinga edalela eParliamente ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona le eBhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba lemsakazo ethiyeneyo. Iphephandaba le The Chronicle lithi umnumzana Mlondolozi Mpofu owayetshayela imota emgwaqweni osuka kobulawayo uqonda eVictoria Falls wabona kusenzakala ingozi yemota eyayithwele imali yagenqukayo kwafa umuntu oyedwa ababili balimala yena umnumzana Mpofu wabasiza. Wasethatha imali ezinkulungwane ezilikhulu $100,000 wayisa kunkampani yemota le eyagenqukayo lempopho emibili. iphephandaba lobulembu beinternet elenewzimbabwe.com lithi umkhankaso wokwehlisa ukuthelelana kwegcikwane le-HIV umele ukhangele labesifazane ababhadala amadoda ukuthi baye emacansini labo. Lokhu kuvele emhlanganweni owenzwe labo Chekesha eShurugwi, lapho okuvele khona ukuthi abesifazane abangochekesha labo nxa bevela emigodini okwamaviki bayadinga abokuya labo emacansini, kwesinye isikhathi babe bengela makondom. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya lilalele ke amazwi abalaleli bethu abestudio 7 abathumela ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 01 kumbe ngithi mina +1 202 465 0318.
Uyazi isalibonani ku studio 7 mina umnangagwa ngimuzwa kahle. Uyabona ngabe libuze mina, mina bengizophendula kahle. Uyabona ibond into ebifuneka kuyo umdala lo, ngabe ukhiphe zona imali zamanyamazwe waliyenza ibondi lelo laba lodwa belizoqina njengerandi lilodwa eSouth Africa. Manje into eyenza ngazathi abantu bebona ngani ibondi alilamandla yikuthi kune current yakwamanyamazwe. Yazi abantu bamele bafunde eyinto ekuphileni. Angithi wabona iZambia ihambe yawa ngekwatsha labo laphinda lavuka. Uipoint kamdala uqinisile uright, ibondi lilamandla. Manje into kade fanele abuzwe emqondweni wakho ukuthi khipha zonke imali lezi ezingasizo zeZimbabwe. Yikuthi abantu ba-understand, mina nga-understand mina ukuthi yini into ebulale ilizwe laphaya. Uyazi enye into esibili engikhulumisa so, mina ngisebenza eSouth Africa mina. Mangisuka eSouth Africa ngene eBotswana, sifika egedini sithola vele kule ndawo eka government ukuthi utshintshe icurrency. Uhlutshintshe irandi lulenze libe ipula. Uyabona? So leZimbabwe ngabe ugovernment ule ndawo yakhe eyokutshintsha icurrency. Ma uphethe irandi lifike liphelele border, utshintshe usuthola imali yaseZimbabwe. Ilizwe lelana ngabe li-right lela. Lifuna nje umthetho, ugovernment ebe lo mthetho right ozoyenza ukuthi ilizwe livuke. Ilizwe angeke livuke vele lingala mthetho, umuye lomuye ezenzela okwakhe.
Salibonani kustudio 7 njani bakithi bantu bakithi. Mina igama lami ngu-Innocent, ngihlala ngihlala eGoli, Innocent Ndlovu. Ya lapha ngendaba inkinga esibhekane nayo kakhulu eZimbabwe yile, ungabheka amaphathi wonke ngomabili, i-MDC layo iZANU-PF asimaphathi akhangelele ukukhulula abantu beZimbabwe, namaphathi nje abazibhekele bona ukuthi bedle besuthe bona nengane zabo nje kuphela. Ukuthi uzulu weZimbabwe uphila njani, kwenzakalani, ngaphi nina abananda bona okwabo ikuxotshana nje leke bethukana nje ngento ezingekhoyo. Ukuthi beyiphumelele isisombululo sokuthi abantu beZimbabwe kumele kwenziwe njani, ukuthi kutholakala imisebenzi, kwenziwe njani, kukhutshekiswe, kukhuliswe umnotho weZimbabwe, hayi inkani. Okwabo nje kuleke bephana ngamagama nje, uyabona. So inkinga eseZimbabwe inkulu kakhulu. Ngingatsho nje ngithi inkokheli kwamanje eZimbabwe asinazo. Inkokheli ezikhona izonezi ezifana lo ex-president efuna isikhundla nje, le mali labantu abayo nje. After that, ungazi ubheke wona ama-minister, abantu ababo bafunda mpela, bafunda ezikolweni eziphetsheya ezidulayo zaphetsheya, kodwa baziphethe i-certificate bazasebenza. Basebenza ngapi? Ngoba ekhantweni akulalisi, akula misebenzi. Baphuma bagcina besebenza emazweni okufana nalabo abantu abangafundanga. Ungazi lina ma-minister ngazi ngitsho ukuthi ngazi libafundisa abantu abenu okusalayo baphuma besebenza emazweni, okuyinto engacacanga vele engeke uze uyazi ukuthi kwenzakalani. noma ulalela nje ama politicians bekhuluma nendaba zokuthi bafuna ukuvusa umnotho eZimbabwe akuzwakali vela kulazi akubulaya indlela ukuthi uqonda kuyani. Mina ngowami umbono ngokukhangela kwami ungathola ama minister wonke yala ama business ezitolo zabo yibo futhi abaqala ukusebenzisa imali yakwamanye amazwe. So nxa kungahlala amaphathi wonke kulungiswe kungabi le minister umuntu osebenza kugovernment eyenze ibusiness kuvalwe nje njengamanye amakhantri laphumeleyo njengaku-America ko-South Africa. Umuntu ofuna ukusebenzela igovernment asebenzele igovernment, umuntu ofuna ukuba yingusomabhizinisi ebe ngusomabhizinisi, hhayi ukuthi uyahlanganisa kusomabhizinisi ngapho usebenzele igovernment. Imali yonke eyenzakala eZimbabwe iyatshontshwa sesekhulisa amabhizinisi akhe. And nxa kuqala i-corruption yibo abaqala i-corruption ngesitolo ngoba yibo abaqala futhi esitolo zabo ukuthengisa ngemali yokwamanye amazwe wona lawo ma-minister akhona. Ngiyabonga.
Njani basakazi be-Studio 7, ngiyabonga leli thuba. Ngizocela ukuthi mbonge ubaba wami ngizalileyo, ngithi happy Father's Day baba khona ngasenkahi Mphimba. Ngiyabonga baba ungindethe emhlabeni. Ngiyabonga ntathe indima oyidlale ekukhuleni kwami. Ngiyabonga.
Ke bengamazi abalaleli bethu abasithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Lani lilakho ukusithumela ke amazwi enu lisitshela elilakho enhliziyweni zenu. Namhlanje ke sisungula uhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa ezikolo leyo mbali. Ibandla lezaphu yilo elasungula umzabalazo wokukhulula ilizwe embusweni wabahuquluzi benotho. Kodwa imbali yelizwe isilotshwa ngokungani sokungani ibandla lezanu yilo lodwa elakhokhelwa impi yenkululeko. Siqala uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengxoxo esiyenze lo nkosikazi Queen Maligwa.
Ukuthi kwasuke kwenzakala izanu lezanu labathi sebenqobile kukhetho ka-1980 sebeyiba baphetha amandla. Basebebona izaphu lezithwa njengesitha. Basebedinga indlela yokuloba imbali kumbe i-history etshengisa ukuthi izanu lezanu zalwa yileli lizwe sokwathi izaphu lezithwa wazingalo. Kodwa kuliqinisa kuyazakala ukuthi ilizwe lalelwa ngamabutho wonke ikakhulu iziqa lezaphu yizo ezazihamba phambili, yizo ezivele zaqalisa umsebenzi, yizo futhi ezenza umsebenzi ngathi kwezokulwa kwezemilitary, umsebenzi owaqhuba kwenza ukuthi amakhiwa kumbe ngithi amabhunu abone ukuthi hayi impi abantu bazayinqoba kuze kube lokhetho. Izanu yasizonqoba ke ukhetho ikuthatha ke lokhuyana ukuthi igqibele i-history kumbe imbali yezaphu lezipho. Siyajabula ngoba hhayi akukhanya abantu sebekuvuka sebekuvusa sebekubalisa beqondisa imbali.
Ye manje ngokubona kwakho kuyini okwabangela khona lokhu njengoba izaphu yayisaziwa ukubana libandla lelizwe lonke jikelele kule nkokheli eyayibalisa abantu abanjengabo Chinamano Omsika ababengayiso besigaba seMandebeleni kodwa beyinkokheli. Kodwa ngokuya kwesikhathi sabona ibandla leli sekungani libandla leMathebelelendi, kuyini okwakwenzakala kona?
Okwabangela lokho yikuthi njengokuthi engithile ukuthi izanu yayibona izaphu njenge-opposition ngithi kumbe i-alternative party alternative government. So babedinga indlela yokungcolisa izaphu ukuthi abantu beMashonaland abayibi majority 80% ye-population bekuthatha ukuthi ha izaphu ukuthi iphathi yamaNdebele singayivoteli. Kwakumele ukuthi izanu lezaphu zimintisane ngamapholisi hathi ngomhlobo. So umgabe ikakhulu wasekubona ukuthi indlela angakhulela ngayo izaphu ngamanga kumbe i-propaganda ukuthi ayingcolise ethile yiphathi yamaNdebele, yiphathi yama-dissident. Kwamsebenzela yena umgaba ngoba kwakumnceda ekhethweni. Kodwa iqinisa kaligqikeleki liyavumbuluka lodwa yakena imbali lokhu iphuma ukuya phambili.
kodwa kungenzakala yini ukuthi ibandla lezaphu livuselele libe likho elalikho khona kudala libandla lelizwe jikelele? Ubona kusenzakala yini khona?
Ye, kungenzakala sokuthiwa ukuthi labo abavuselela izaphu nokuqhuba umsebenzi wezaphu balombono onjani. Imbono abanye kulombono wokuthi kathi vele kuncedane ukuthi kuthiwe izaphu iphathe ilizwe lonke nxa sokwavela kwakubonakala. Kungangcono ibuyele endaweni zayo zolezo yayivelisele khona ngo-1980. Abanye njalo bethi hayi ayibuyele emuva iyeqala ekuthini yayiyiphathi yelizwe lonke. Ukukhangela yona i-politics isitshintshile, sokunabo-MDC, sokunabo-ZANU, sokunabo amaphathi asemaningi, akuseyi-ZANU lezaphu. So kunzima vele ukuthi kube le phathi othwale ngelizwe lonke, wakhayela la i-ZANU ile ndawo zayo, ikakhulu emakhaya nakwezinye indawo emashonaland emasinga lapho vele inganqoki khona. So ungakukhangela i-politics yodwa isivele isisenza amaphathi ukuthi abe le ndawo zawo. I-ZANU la ngayikhayela ivele isile ndawo zayo kulezi ndawo zokwangena khona i-MDC. Izaphu layo nxa idinga ukuthi ingene, sokumele ikhangele lapho vele abantu bathi impethu ingena ngenxeba, sokumele ikhangele lapho kule nxeba khona lapho engangena khona naye ukuze igxile. Ukuze igxile kuhle kumele ibe le ndawo lapho eqalisela khona, ekhula isuka khona.
Ye, manje-ke nxa sikhangela ukubana inkokheli eyayikhona efana labodabengwa uSanders Tshiya, bakhona yini obona bengakhokhela ibandla lezaphu libe yilo libe yilokhu elaliyikho khona?
Ye, ngike ngaba kuzaphu ngo-2008 kuya ku-2011. Bakhona amajaha namantombazana angakhokhela. Okumele bakwenze nje ukuthi bavume abadala, bakhona abadala abanyade bezele behamba lokwakudabeni, bavume ukuthi hayi sokuyisikhathi sabantu abancane ukuthi bakhokhele. Kukhona ubukhokheli, ngihambe ukubona sikule ubukhokheli kwezaphu, ngazake ngiqambe amagama kodwa hayi babukhona. Kodwa abanye bangikhona baphandle kwelizwe, base-South Africa, e-America, e-Britain, baku-diaspora. So kuyadingakala ukuthi bevele beye ku-Congress ukuthi izaphu ye ku-Congress. Bengaya ku-Congress bavule sibili bekhethane kuhle, umuntu uyabe ekhethiwe njalo baphane isikhathi sokuthi lowo ofuna ukukhokhela, abafuna ukukhokhela baziveze bakhampeni abantu bebebazi. Ukwenzeka ukuthi nxa bekhetha bebe le ndlela yokuthi hayi lo esimkhethile nje sibakhethileyo, yibo sibili ingqungquthela ebantwini ade befuna ukukhetha. Kodwa hayi abantu bakhona, ngiyakwazi i-potential ikhona. Sekudingakala nje ukuthi intsha labaphambili ade bevele bephambili bazwanani, bengacabani. Bekwejwayele ukubona ukuthi ufica abantu abadala nabancane bengantu abasebecabana bodwa.
Mayuyu Zulu kandaba, siyaxolisa. Lo-ke aso Queen Malikwa ngumnumzana Methusele Moyo. Umnumzana Methusele Moyo-ke wayeyisikhulumeli sebandla lezaphu njalo eyintatheli zindaba. Kusasa-ke siyaqhubeka ngengxoxo yethu yembali yezaphu. Kusasa sizaxoxa-ke lo nkosikazi Queen Malikwa. Namna kusamamu ingoma ke enandi, ingoma isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki usesole umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ngokungamukeli impumela yokhetho. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama ngo-half past 7.